sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba ke lokubonga uJonga Kantemiri ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 Ntulikazi 2023 ngupraxitis Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
He has arrived home, so we are going to Braeside Church for a very short service.
Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ezayoja zihlangabeze isidumbu sika Archbishop Ezekiel Kuti esifike eHarare lamhlanje sivela kwele South Africa lapho abhubhele khona ekuqaliseni kwayona le inyanga.
Uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo, angakuboni ngamehlo lokhu.
Libikwalokhu eliqonga inani labafundi besigabeni seMathebeleland South asebebanjwa ngamandla ukuthiyela isikolo endleleni. Kuthi obeyisikhulumeli sebandla le-MTCT umnumzana Witness Dube usephumile kilo esiya kwelibusayo eleZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Inkulungwane lenkulungwane zabakhonza ebandleni lokholo lwesiKristu eleZimbabwe Assemblies of God Africa Zayoja loba Forward in Faith FIF isibuthene esilindweni sendizamchina eseRobert Gabriel Mugabe International Airport eHarare zizohlangabeza isidumbu sowayengumkhokheli walinkonzo uArchbishop Ezekiel Kuti obhubhele kwele South Africa mhla ka 5 yonale inyanga kaNtulikazi. Kubika uMlondolozi Ndlovu.
Abuye ngokuningi amakhulu ebandlaleli ehlabela egida ekhumbula impilo kaReverend Kuti ehanqe umgwaqo osuka enzikini edolobho leHarare usiya esilindweni sendizamchina eseRobert Mugabe International Airport. Ukuthi obhubhele kwele South Africa ekuqaleni kwayona le nyanga wakhokhela leli bandla okweminyaka engamachuma isithupha lantathu, okwenza abanye becabange ukuba lizakwehluleka ukuma limanyene sengasekho. Ekhuluma esilindweni sendizamchina unobhala jikelele webandla leli njalo ezikhulumeli salo umnumzana Michel Nyambo uthi laba abacabanga ukuthi ibandla leli lizadabuka phakathi ngabazilutho.
He has arrived home, so we are going to Braeside Church for a very short service.
Usefikile ekhaya, siza kuya eBraeside enkonzweni. Sisuka lapho, siza kuya endlini lapho abekwe khona. Okwakhathesi, abaholi bezayoja Forward in Faith Ministries yibo abaphethe ubukhokheli bethu.
Uqhubeke sithi uguthi wathiya ehlele indlela eziningi esiza kwenza ukuba ibandla leli liqhubekele phambili ngomsebenzi loba esetshonile.
Well, of course we were all under him as the leader of the church.
Sonke besiphansi kwakhe njengomkhokheli webandla. Nxa wawulandela ibandla lethu, libandla elilenkonzo endaweni zonke. Inkonzo yethu iphethwe yiNational Council leZayoja Executive. Yikho lapho ekhona yasebenza loba nje engekho yena ngokwakhe.
Omunye olikholwa kubandla leli umnumzana eBethu Mpofu uthi wafunda ukunenga ngempilo kaGuti.
Usithengisile vele ukuthi umuntu kumele ahlale impilo istraight, ahlale impilo engayenzi izinto ezingalunganga. So sina sifunde okunengi ngoba wangumuntu ongafuni izinto izono.
Okwenza abanengi bathandabuze ngodaba lobukhokheli bebandla leli ukuba amabandla afana leZCC agcina edabuke phakathi ngemva kokubhubha kwenkokheli eyasungula ibandla leli. Ukunje ibandla le-AFM selinamacele amabili ngenxa yokudonselana kwenkokheli. Okwakhathesi uNyambo nguye okhokhela ibandla leli esithi iqhuza le-National Executive yabandla leli liza kutsho ukuba ubani ozathatha isikhundla sikaGuti. UGuti ubeze leminyaka elikhulu 100 wathetshulwa yingwe ngomnyaka ka-1923 mhla ka-5 Nkwenkwezi. Waqala inkonzo yezayoja ngomnyaka ka-1953 yona eyasabalala yaba semazweni adlula ikhulu. Uguthi esebenza lebandla lakhe wasungula isibhedlela sembuya Dockers eseHarare kanye lekolishi eleZimbabwe Ezekiel Guthi University Zegu. Ubhubhele kweleSouth Africa njalo uzabekwa eZimbabwe loba nje abebandla leli engakazisi ukuba uzabekwa ngaphi njalo nini. Kubikwa kuzaba lomkhosi omkhulu ozakwenzela enkundleni yeRufaro Stadium yokujabulela imisebenzi emihle eyenziwa nguGuthi esaphila.
Obe isikhulumeli sebandla le MDCT ekhokhelwa umnumzana Douglas Monzora, umnumzana Witness Dube, ube wasephumile kilo esiya kwelibusayo eleZANU PF. UDube uveze lokhu encwadini ayilobele umkhokheli we-MTCT umnumzana Douglas Monzora. UDube uhle waphanga waya emhlanganeni we-ZANU PF okade usenzelwa e-Centenary esigabeni seMashonaland Central namhlanje. Ubonakale emfanekisweni ehlezi lo mnumzana Blessing Chebundo, yena ke onguye okhokhela abantu abasuka kumabandla aphikisayo besiya ku-ZANU PF. Emhlanganweni munye owe-Centenary, umongameli Emmerson Mnangagwa ukhuthaze uzulu weZimbabwe ukubana akhankasele ngokuthula lapho ekhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo olukamhlaka 23 Ncwabakazi. Ekuqhubekeni kwemikhankaso yamabandla ezombusazwe elizweni jikelele ngale mpelasonto, ibandla le-CCC libika ukubana lizaba lomhlangano omkhulu wokukhankasa kusasa enkundleni yeDulebazimu eBite Bridge esigabeni seMathabeleland South. Kuthi-ke abezaphu bona bakhala ngokuthi amapholisa avimbe ukuqhutshwa komhlangano wabo wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho eKezi eMathabeleland South lamhlanje.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafuke mbula,
lamlela ndwandwe,
lamlela.
Libikwa lokhe liqonga inani labafundi besigabeni seMathabeleland South asebebanjwa ngamandla okuchiyela isikolo endleleni kusukisela ekuqaliseni komnyaka ngozibandlela kusiya ngohlangula lonyaka. Babikwa baphose bafike amakhulu amane asebechiye isikolo ngezizathu ezijiyeneyo ezigoqela ukuzithwala lokwendiswa bebancane. Iningi labafundi laba ngabasemaphandleni ensiza laseMangwe. U-Albert Ncube we-Studio 7 usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Umbiko wethulwe ngabogatsha lwezemfundo ezansi emaNdebeleni uveza ukuthi ukuzithwala kwabafundi, ukwendiswa bebancane, ukuswelakala kwemali lokunye ngokunye osekudale ukuthi abafundi befulathele isikolo. Abafundi abangamathumi amahlanu lantathu 53 ngakade bezithwele, kuthi abalitshumi ngabajiye isikolo besiya kwenda. Unkosikazi Thando Mawuba ongumsekeli kanobhala jikelelo wenhlanganiso yababalisi e-Educators Union of Zimbabwe uthi lanxa umthetho uvuma ukuthi abafundi abazithweleyo baqhubeke ngezemfundo, iningi ngaliphindi liye esikolo ngemva kokukhulelwa.
Amankazana ikakhulu ayabe esezithwele. Uhulumende uvumile sibili ukuthi abantwana abazithweleyo babuyele esikolo, but mina ngokwami angikamboni umntwana ozithweleyo esiye esikolo. Angakuboni ngamehlo lokhu, ngisakuzwa nje ukuthi kuyenzakala, but angikamboni umntwana oya esikolo ezithwele.
Uqhubeke ethi ingxenye yabafundi laba asebejiye isikolo ngabafana asebekhulelwe izidakamizwa.
Abafana bavame kube besiya eGoli kumbe besiya esijekejeni, kwesinye isikhathi bezihlalele nje. Abaningi ongontanga khonokho kuncane sekusiba bhizi ngelobu tshwala okuthiwa yinjengo. Isikhathi esiningi bayabona isikolo sesibabambelela ngoba babe befuna ukwenza ama-peace job ukuze benelise ukuthenga amatshwala lawa.
Umqondisi wenhlanganiso emele amalungelo abesifazane lamantombazana A Women Development Association of Zimbabwe Waters, unkosikazi Sethekele Jabangu, uthi ziningi inswelo zabafundi bamaphandleni.
Abanye babo bagcina bezithwele, abanye bayabaleka baye emazweni, abanye babaleke bayogcina sebezihlalisa nabotsheketsha ngoba abanye basuke bebalekela isimo sasekhaya ngoba bayahlupheka. Abanye babo bashiyekiswa isikolo ngendaba zokuthi abanazo izinto ezifaneleyo zokufunda, abanye baswele iincwadi zokufunda, abanye baswele ama-yunifomu. Ziningi inswelo zabo abanye abakwazi abakwanisi lokubhadala ischool fees.
Njengenhlanganiso uthi kukhona abakwenzayo ukuze laba bafundi babuyele esikolo.
Sike saba le program yokuthi sifinyelele bonke labantwana laba abangamankazana abangasayi esikolweni. Abanye babo babekulangazelela ukubuyela esikolo, kodwa abanye bawubabona ukuthi vele umuntu wangkhona sezibone ngathi impilo yakhe seyiphelele kwendeni kuphela.
Umbiko ogatsha lwezemfundo uveze njalo ukuthi abafundi abafika phose amathumi ayisikhombisa 67 bajiye isikolo ngenxa yodubo lwemali. Unkosikazi Gugulethu Mkandla, umqondisi wenhlanganiso enakekela abantwana eliseho Memorial Trust, uthi bayancedisa abafundi abaswelayo.
Sibabhadalele ama-school fees, abanye abangabe bedinga o-stationary nama-informe esikolo siyabancedisa khonapho ngokubapha, kwenzela ukuthi kungatholakali isizathu ngekhaya ukuthi umntwana akahambanga esikolo. Besikhulumisana labadala ukubakhuthaza nje lokubakhumbuza ngamalungelo abantwana, ukuthi onke umntwana ulelungelo lokuba sesikolo, njalo abantwana kumelanga bahlukunyezwe kumbe behanjiswe emendweni.
Kumaviki asanda kudlula, abafundi besabelweni seMandebeleni bagale njalo ngemango emide abayihambayo lapho besiya esikolo, besithi kuyadinga ukuthi kwakhiwe ezinye izikolo ukuze abafundi baqhube izifundo zabo beseduzane lamakhaya abo. Ngimele umsakazo we-Studio 7, ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Okwamanje ke ikelani singene ke esikhathini sesigabe esigabeni sethu lapho esiphatha khona indaba eziphathelane labesifazana kuhlelo esilophiwa nguSthandekile Mhlanga.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana, lilami uSthandekile Mhlanga. Lamhla siqhubeka ngokucubungula amalungiselelo okhetho oluzayo. Sixoxa labesifazana abazancintisa kulolu khetho bemele amabandla ehlukeneyo. Asizweni ukuthi silawuphi umhlonitshwa lamhla.
Ngibingelela lonke zakhamizi zempophoma Mzilikazi Constituency. Ibizo lami nguSihle Muzenda. Isibongo sami sokuzalwa ngesakonyathi, ngiphuma ngapha eMatopo eKezi kuvillage okuthiwa yiLubhangwe.
Mina ngikubandla ele-Freedom Alliance. I-Freedom Alliance libandla elikhokelwa nguSamukele Radebe kanye lo-chairman u-M Ndebele.
Ngi-one of ama-candidates kuma-MPs awempophoma Mzilikazi Constituency. Mina ngingumfundisi, ngiqhuba ubufundisi ngisebandleni okuthiwa yi-Glory Embassy, ibandla elathiwa ngumkami. Wangichiya ngikulendima namanje ngisasekhona. Ngingumfundisi nginjalo ngitholakala ngilapha ku-politics. Ngiyazi abanye abafundisi abaningi bayabaleka kakhulu uma ukhuluma ngendaba ze-politics beku-blue tick nxa ubasendela ama-messages. Siyakubona laseBhayibhelini, siyabona kulabo ana ababebizelwe emathempelini bengasuki ethempelini, bame ngathi ngama-priest. Ngibona futhi siyabona omama abanjengoDibhora ababebizelwe phandle kwamathempeli.
Okuyikho kwakufuqayo ukuthi uncintise kuyini, njalo yisigaba osijayelewe yini ukuthi ukhulele khona.
Ekusukumeni kwami ngifuna ukutshintsha, ikakhulu uma ngikhangele ama-youth ethu this time. Ku-constituency singcwaba abantwana, abantwana abasichiyayo ngabantwana bethu esibazeleyo. Ingakho ikakhulu okuqaleni zakhangela ama-youth lawa afayo because of ama-drugs. Ngizele ngingumama, ngiyabazi ubuhlungu bokukhulisa even abantwana bengaselabo baba. As a widow, I've experienced all the pain.
Kubuye njalo sikhangele i-structure esendlini
lapha abantwana baphuma khona ngibona ngathi okunye okuhlukuluza abantwana bakuthola phakathi kwezindlu esihlezikizo umama lo baba uthole ukuthi abahlalisananga kahle kusuka kube lenzinswelo eziningi endlini thola umama uhleli ubaba uhleli thola ukuthi abantwana they are dropping out of school this time votelani mina umuntu wesifazane ngithembisa ukuma laye kuzaba la women empowerment ngakhohlwa ugogo nabo ngiyababona ugogo basebunzimeni ama bills amanzi ngapha abasebenzi sikhulumisana lo councilor ukuthi kubonakala ukuthi kanti ugogo bangayenzwa kanjani ama bill amanzi angathi enzima even lakithi isayizi zethu ngingakhohlwa labo baba labo abayibo inhloko zemizi ngithe ngihamba-hamba ngingena ngabathola obaba abaningi noma kungela msebenzi kodwa bazisebenza uthola ukuthi bayenza ama-projects abo ready kodwa abaningi bekhalakhala ngokuthi hhayi kusuka nje kusilele lapha lalaphana because of i-funding athemba ukuthi mina ngiyabizwa ngunkulunkulu engibizela ukuthi hhayi kube le-transformation inguquko onke umuntu esale ele peace elo thando elo joy ama depression esuke ebantwini nxa ngikhuluma ngempophoma mzilikazi constituency ngikhuluma ngempophoma ngikhulume ngemabuthweni ngiyethatha u O Square wenjube imachobane le part of intumbane u D laphana imzilikazi sithi ingubo yenja siphinde sithi Thorn Grove sukumani mhla ka 23 August lihambele evotela umama uSihlu Mzenda votelani umuntu obizwe uNkulunkulu kuzolisiza
leyo bekuyingxoxo lo mfundisi Sihle Mzenda umanyathi ozancintisa ukhetho lokudinga ozamela impophoma mzelikazi edalele parliamente yena ekubandla le Freedom Alliance asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lapho esiqhubeka sikhuluma labesifazana abazancintisa ukhetho oluzayo abavela kumabandla ehlukeneyo lilami usithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC
ephuma ke enkundleni yethu usithandekile Mhlanga udedela kuChris Gandhi yena ke osethulela uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba
lingalichona njani izulukandaba siyadibana njalo uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi uSenis Banda isikhulumeli somanyano weZimbabwe Christian Alliance wokuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane
ngiyabonga ukwamukela kuhlelo namhlanje ngiyabengelela abalalela
sizwa kuthiwa lilohlelo lokuthandazela ilizwe phambilini kokhetho ungasichazisela ukuthi uhlelo lolu luhamba njani
silomkhankaso thina njengamaKristu okucela ukuba bonke abantu jikelele singathi sikhangele amaZimbabweans abakhona phelizweni lakithi langaphandle ukuba la amalanga alandelayo sisiya ekhethweni lwethu abantu badinge imizuzu emihlanu ukuze umuntu akhulekele ilizwe leZimbabwe besikhangela ukuthi sonke nxa singakwenza siqalisa ngo-1 o'clock lapho okhona uthatha imizuzu emihlanu ungayi kudla ungayenza ezinye izinto uthandazele ilizwe leZimbabwe kumbe wenze olunye ulutho olutshengisela ukuthi uyalithanda leli lizwe kodwa ikakhulu besikhangelela imithandazo yokuthi ukhetho lwethu lube lokuthula njalo thina sithi sonke singabomakhelwane siyaphilisana ukhetho luzabuya luzayidlula kodwa ke umthandazo yethu kuba abantu beZimbabwe sale silokhu sibambene njengelizwe lokhu sibambene njengezizala zaleli lizwe njalo besicela ukuba nxa abantu bethandaza ke ngayihola lokuqala nsuku zonke sithandaze udinga abangane udinga abanye abantu ngathandaza labo ubusu poster ke ebulenjini usitshengisela ukuthi belithandaza lingabangane kumbe lisemsebenzini kumbe ngabantwana bezikolo kumbe sikhona emakhaya kumbe ngabafana bayelusayo kumbe ngomama bethatha amanzi esifuleni kumbe ngabantu abame edolobheni bama bathandaza besifuna ukuthi libe seliposter ke ebulenjini asile silabo ebulenjini lapho bezimbabwe Christian Alliance esingathi ubhuku bobuso iFacebook silama Twitter ukuthi umuntu angaposta sibe sesitshengisela ilizwe ukuthi siyathandaza sisonke ngiyakhola ke lo mkhankaso uzaqhubuka uye phezulu ngoba sesibonile ukuthi bakhona laba amabhizimisi abanye asebepostile sebekhona abayehlukeneyo ama-journalists sebekhona ade bepost ukuthi hayi besithandaza sikhangelele ukuthi izwe lethu libe lokuthula
wona umumo unjani nxa liqathanisa lesinye isikhathi nxa kuzaba lokhetho udlakela olukhona luningi kakhulu yini nxa likhangele kumbe lunganeno
thina siyakhuthaza ukuthi sithandazele ukuthula kulokuthi simelele ukuthi abantu sebexabene abantu sebethayene kulindawo kumbe ngale kungangcono siyenze lokho esithi uvikela ukuthi kungenzakali akathesi into ethokozisayo ukuthi wonke umuntu eZimbabwe ubecela ukuthi kube lokuthula simzwile upresident Mnanga ekhuluma esithi akube nokuthula simzwile labe opposition abonke abe opposition akulalo yedwa esimuze sithi kube nokuxabana sokuthi ukuthi sonke singamaZimbabweans siyavumelana ukuthi asenzeni ukhetho lethu kube nokuthula ngakho isikhuthazo sethu ukuthi labakhokheli belizwe sibabone lawo bethandaza yona liyani i5 minutes esicelile bethandazela ilizwe ukuthi kube lokuthula ngoba kuzakhuthaza wonke umuntu ukuze sithandazele ukuthula ngakho ke siyabonga njalo siyakhola ukuba lo umkhankaso sibizela amaZimbabweans wonke isonto ezadinga ukuthi wenze olunye lutho into nje edinga ukuthi imzuzwana emhlanu ukhumbule ilizwe lakho leZimbabwe ulithandazele inkosi Sibusiso
okwakugcina ungavalelisa abalaleli
bonge kakhulu Chris labalaleli ngiyakhola ukuba lakhona ngapha eStudio 7 lizokwenza ama 5 minutes lithandazele ilizwe leZimbabwe ngo 1 o'clock when khona ngapha eWashington siyabonga inkosi Libusiso
lo ke bekungumfundisi uSimisibanda ebesixoxa ngaye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilali
kwabasanda kusixhoma singumsakazo weStudio 7 yeye Voice of America esakaza iseWashington DC Umqeqetshi weqembu lenguqu ele Highlanders uBaltimore Brito ukuthaza abalandeli baleli qembu ukubana kababuye ngobunengi bezosekela leli qembu nxa lapho lidlala ngendlela ethembisa ukuba lonyaka lingaphakamisa isicoco seligi elagcina ukusiphakamisa ngomnyaka ka-2006. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leLenders lizemukela eManyikata Diamonds kusasa ngesonto njalo uBrito uthi kuyisifiso sakhe ukuba abalandeli baleli qembu baze ngobuningi enkundleni ukuzolibukela.
Siyabadinga abalandeli, siyaludinga usekelo lwabo. Akusikho ukuthi lomdlalo uqakathekile ukwedlula eminye, kodwa sifisayo ukuba batshengise usekelo lwabo ngokugcwalisa inkundla igcwale phambi.
Iqembu leLenders lizangena kumdlalo wakusasa lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo le miklomelo ngamachumi amathathu lanye 31 njalo ukudlala walo sekulethe ithemba kubalandeli balo ukuba mhlawumbe lingaphakamisa isicoco seligi sona elacina ukusithatha ngo-2006 kumidlalo edlalwe namhla kusigaba sekhasilaka Premier Soccer League iqembu leGreen Fuel linqobele Dynamos nge-1 kanyanga seGibo iqembu leYada linqotshwe nge-3 ka-1 ngeleChicken Inn ngaseBaobab iqembu leCranbourne Bullets linqotshwe nge-1 kanyanga ngeLengezi Platinum Stars eNyamunga iqembu leBulawayo Chiefs linqotshwe nge-2 ka-1 ngeleRentals eLuveve kuthi iqembu leCape United libe ngujikelobhanqa leTriangle nge-1 ka-1 iqembu eliphakamisa lesicoco nyakenye le FC Platinum lizavakatshela emalahleni uyadlala leqembu lewange kusasa ngensonto njalo umqeqeqeshi walo uNomen Mapeza othi ukhangelele umdlalo onzima kakhulu.
So it's going to be easy for us.
Siya ewange njalo akusoke kube lula ngoba baqale bengadlali kuhle bedlala bengakibo kodwa kathesi sebedlala kuhle kakhulu.
Eminye imidlalo yangesonto izadlalwa ngokulandelayo iqembu leSheshamm lizadlala le Black Rhinos ngaseBatha kuthi iqembu leSimba Bora lizadlala le ZPC Caribbean ngaseBaobab. Sikhangele umdlalo webhola lokuqhaga odlalwa ngabesifazane umqeqeqeshi weqembu labesifazane elimela ilizwe leZimbabwe emidlalweni wokuqhaga uRopa Fatso Mtauki uthi ukhangelele kuba leli qembu lenze izimanga kumncintiswano wokudinga intshantshu zomhlaba ozaqhutshelwa elizweni leSouth Africa ensukwini ezilandelayo.
Sikhangelele ukudlala sithole impumela enhle singapheleli kumidlalo ezibaya nxa kusenza sibe kumaqembu amane ahamba phambili emhlabeni jikelele.
Umncintiswano weNetball World Cup uzaqhutshelwa edolobheni leCape Town elizweni leSouth Africa njalo uzaqala mhla zingamachumi amabili lathoba minembili kuyona le inyanga kaNtulikazi. Iqembu leZimbabwe likusibaya sikaPool A ndawonye leAustralia, iTonga kanye leFiji. KuPool B kule England, iMalawi, iScotland kanye leBarbados. KuPool C kule Jamaica, iSouth Africa, iSri Lanka leWales. Kuthi kuPool D kule New Zealand, Trinidad and Tobago, Uganda kanye leSingapore. Ngokwesibili kuba ilizwe leZimbabwe liphatheke kumncintiswano wezwe zomhlaba emidlalweni webhola lokuqhaga elabesifazane njalo ngo-2019 liphutshelise endaweni yethoba minembili yemidlalweni eqhutshelwe kule England. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Uhlelo namhlanje abaculi bethu silomculi wengoma zomdumo wezokholo ozibiza ngokuthi nguMa kaDi odabuka eSanzukwi ePlumtree kodwa ehlabela ekwele South Africa. Nangu ixoxa lo ntungameli inkomo weStudio 7 ngesingile yakhe entsha.
Igama lami lokuzalwa nguSkha Skhathele Nkomo, ngizalelwe ePlumtree ekulima mangwe. Istage name nguMakadi. Ingoma isingu track ingoma eyodwa ingoma yakuqala ebizwa ngoZingandiza. Kusho ukuthi ke ngikhangelele ukwenza i-album ensukwini ezilandelayo.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Umculo wami utholakala kuwo wonke ama digital platforms. Uyatholakala kubo Amazon, Spotify, DistroKid, Apple Music, iTunes, TubeBuddy, bo TikTok uyayithola, Facebook, YouTube and many more. Usho ukuthi ubhala Zingandiza and then search iyavela. Abangathanda ukuxhumana nami ngitholakala kule number ngise South Africa 0027 78775 7441. Ngiphinde ngitholakale njalo ku-email ethi makadi.arts@gmail.com. Kusho umakadi ngu-double M, double makad.arts@gmail.com. Kuma social media ngitholakala ku-Facebook Makadi, YouTube Makadi, Instagram Makadi, TikTok Makadi.
Ubachiyela wapha amazwi abalandeli?
Amazwi engingawashiyela abalandeli ngawukuthi ngokuzithoba nangokuzikhandla uJesu uma ekhona konke kuyalunga.
Uzipaga zishaye sifu, otwaye kutwine, uya mupelele mshabatini.
lethemba lokubali ukholisile umculo wethu walamhlanje umculi wethu uMaka D esethula lapha isingulo yakhe entshantsha esachisayo. Hayi isikhathi sethu asavumi bakwethu ukuba siqhubekele phambili. Enza ukuthi okhathesi ukuthi sivalelisane sihlangane singabaphilayo libe lempela sonto elithukela. Igama lami nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.